Sanibona ni Chris Gande inyabonga ukunyamukela ukuhlelo lo Studio 7. Indlala esigabeni sami ikhona indlala enkulu kakhulu. Isizathu ngesokuthi idethe indawo esingathi lidorobha elincane ngesiNgisi abizayo sithi iperiurban. So indlala yangkhona ichiyene labantu abahlala emaphandleni labana abakwanisa ukuthi belime isikhathi izulu lisina. Izulu lana sibili but abala ndawo yokuthi singathi bayalima. Yikho ubona indlala ibakhathaza Chris. Silabantu abaluphele yona labana abancedwale be-social welfare. So okwakathesi ukucela nje ukuthi nxabe ngakwanisa ukuthi bephangise ukubuya lohlelo lobulana olokuncedisa abantu abadala labanye ababizwa lesingisi ukuthi ngama-vulnerable kungaphathisa sibili.
Kungakubangelwa yini njengoba izulu likhanya linile kakhulu endaweni eziningi khona ngapha linanga na
izulu lana eliningi esibili Chris but idethe lidorobha abala ndawo yokulima. Indlala ibangelwa lokuthi abantu abala msebenzi abalutshwani kade besebenza ngenxa ye-COVID yona leyi. Abasela ndlela ekudinga ukudla. I-lockdown leyi khona lezi nsuku abantu bayazama ukuthi bayenze bangabekuyenza okwesikhathi esilutshwani from 8 to 3:30 uyabona ukuthi ubunzima wangibona bungakanani. So hayi indlala sibili ikhathazile endaweni yami edethe and ngiyacela kakhulu abantu be-social welfare kumbe abanye bengabe bekwanisa ukuthi bephathise endaweni zokusiza abantu lohlupho lwendlala.
Zona inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla aziphathise na?
Inhlelo eziphathisayo ngokudla ziyaphathisa but bale sikhathi lapho bavula khona isikhathi sangona sokuthi sebeqalisile i-program yokunika abantu ukudla but inkinga ekhona ngeyokuthi bayebekhangele indawo zemaphandleni kakhulu bengananzi indawo ezinjengedethe okuthi lokuswelakala kwemisebenzi lokuswelakala kwemali bayebengayenelisi ukuthi bathole ukudla and njalo unanzelela ukuthi abantu abagugekileyo and kulabanye abalobulima lobuyana okokuthi baye befuna zona lezi nhlanganiso ezinceda abantu but inkinga ekhona yokuthi bayakhangela nje bayapho nku across the board akula ndaba ukuthi usendaweni enjani. Idethe iyarelaya kakhulu le-tourism manje i-tourism okwakathesi i-down kakhulu ama-companies ayiqatshile abantu aritrenja abantu abaningi kakhulu abantu abaningi bazihlalele khonapho bayiwo kade bebizwa lesingisi ukuthi ama-breadwinners angkona. So ubunzima endaweni yami bukhulu kakhulu. Ngiyabe lokho ngiphinda njalo ukuthi hhayi ngiyacela uhulumende ngamanye ama-non-government organizations ukuthi ephathise ukuthi sithole ukuthi isigaba sami sisizakale kuhlupha lona lolu olwendlala. Ngifuna ukuthi nxa ukuthi kungayenzakala bebone ukuthi kungayenziwa masinya ngenxa yokuthi izinto lezi heyi angikwazi ukuthi sesilobunzima even ukuhlangana labadala because bathwele nzima le ndlala sonke sithwele nzima hhayi.